ekhuluma emthethwandaba waphezulu oya High Court uMasuli Gwenda uthi isikhathi sokhetho sesifikile sithi kumele indaba zonke zokhetho zilungisiswe ngokuphangisa. Kudaba lwanamhlanje lapho amalunga awe-MDCT afuna ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho esithi alelwa lidale nomination court ngesizathu sokuthi lapho ebebhadalele indleko yokubhalisa bebonke izek yala ukuyamukela isithi kayina mitshina yeswayipi. Igcwetha le-MDCT umnumzana Lavumo Maduku ukhulume ngodaba lolu.
Ikhandla le-MDCT leveki lizabeka ama-affidavits edalelwe umthethwandaba ngomvulo. Iveki izabeka amaphepha ayo ukuthi uMahluleli uzakhupha isinqumo sakhe esebenzisa lokho okuzaphuma edala.
UMaduku uqhubeke esithi uMahluleli uzasebenzisa amaphepha abo ukupha isinqumo ngodaba lolu kuvikezayo. UMaduku uthi udaba lolu soluthatha isikhathi eside esithi kumele udaba lolu luzwakale masinya. Isinqumo sodaba lolu uthi sizazwakala ngeviki ezayo ngolwesithathu. Ozancintisa emele ebandlaleli kobulawayo uNkosazana Nobuhle Ndiweni uthi udaba lolu luphazamisa amalungiselelo ebandlaleli.
Kakhulukazi tinokusihlukumezayo ukuthi isifiso sethu nathi njengebandla and njengamakhandideti bekuyukuthi singene ekhethweni, lathi sikhethwe nxa abantu bele confidence kithi basinike that mandate akade beveleke siphe yona before to represent them. So we feel like our rights are being infringed. Ngokwaliswa kwethu ukuthi lathi siparticipate ekhethweni lolu.
Lokhu kugcizelwe ngomunye umsekeli webandla leli obesemthethwandaba umnumzana Boaz Manganiso othi njengebandla bazaqhubekela phambili belwisa ukuba bavunyelwe ukuncintisa kukhetho.
Ilizwe leZimbabwe vele kunjalo, izihlalo vele kumele kulwe. Ungayeki ukulwela amalungelo amaZimbabwe asiyindawo. So lokhu sikujwayele even ngesikhathi upresident Zamira ekhona wakuhlala kusilwa abantu babehlala besilwa towards an election.
Kule ndaba eziningi ezisemthethwandaba ezimelele ukuthi ukwahlulelwa kunomination court zamalunga amabandla ezombusazwe aphikisayo adinga ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho ngolwesithathu. Idale le-High Court livumele unkosikazi Elizabeth Valerio owebandla le-United Zimbabwe Alliance uza ukuba ancintise kukhetho ngemva kokwalelwa ngabezek besala ukuthatha imbadalo ngedola leZimbabwe lama-RTGS ngesikhathi ebhalisa i-nomination court. Kunje ibandla le-CCC lilabameli balo abalithumi lambili 12 abamelele isinqumo somthethwandaba we-electoral court kobulawayo ukuze bazi ukuba bazancintisa loba hathi. Ukuthi oncintisa izimele umnumzana Sevia Kasukwere laye umelele isinqumo se-Supreme Court ukuze azi ukuba uzancintisa. Ngimele isitho 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.